Inhlanyelo yomombele sisindo samakilogram alitshumi 10 kg ibiza phose amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ba ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi nxa esenza lezi zinto ukuthi uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi kumbe uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima, siyahlupheka, siyakhala. Owezithi zinawo sikhala ngendlala. Uthi uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala, sokube kwaqansa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani waduka manzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali lala kumnyaka kuphelile, asilimanga asizuzanga, siphelwa izifuyo pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu, so kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zaba ngcono. Ngo-2008 into zawoma, uTswankere wahlala phansi lo mgabu balungisa into zawoma. Kathi kathesi-ke azama ukubiza ufala lowo bakhulumisane balungise izinto.
Ukhansela kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation Address kuliviki edalele ephalamende, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzakhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe yindlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, sila mali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ithukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Kumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane, kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi, akula manzi esikotsho lapha, haya sithole kanzima. Sivuke ebusuku siyalayinela, asakwazi vele singayenzani. Ngani izulu liyana sibili, sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekane ledubo lokusilelwa kwamanzi, njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifika amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.